Maphosa uleminyaka edlula amachumi amabili esungule iqembu leTigers lona eliqale lisaziwa ngegama elithi Makhokhoba City Warriors. Sekulabadlali abaningi abasuke kuqembu leli baya kumaqembu amakhulu. Ngokunjalo uMaphosa uthi iTigers idinga usizo lwemali lokunye okuthiyeneyo ukuze iqhubeke ikhiqize abadlali abalohlonzi njalo ingatshabalali.
Kumbeni laba bebedlala kuPremier bangasincedisa labo kumbeni. Kumbeni amatimu babethatha abantwana bezithi basincedise. Njengoba bekwazi ukuthi kona bona bayacupha lapha kithi la angake ngasula ukuthi kwaye bengakwenzi because imkhono emoyelizwe lawonzima futhi babunabanye bakhe basiphathisela babadonata besiphathisa bebezinika abantwana esikhipha zokutrainisa asibona ukuthi akuright sikhiphe abantwana kuzidakamizo ezekunathi utshwala amantshengu laba lani lani.
UMaphosa uphe umzekeliso wabadlali abaludumo abakhulele ezandleni zakhe kuqembu leTigers.
Ngilo Koti Makarute wasuka la, ngilo Nqobi uMasuku wasuka la, wathathwa nguMathembe lapho eHlathembeni. Azange sidele azange sithini. Lanamhlanje ikho yabona ke khathesi sinabantwana abayi-6 abakwayelenders khathesi abadlalela iPremier abasuke la.
Abadlali abayisithupha abakhulunywa nguMaphosa laba bagoqela uPrince Ndlovu, uDarlington Mnkuli kanye loChillian Nyathi bona abatshengisa ukuba balekusasa enhle kakhulu emdlalweni wenguqu. Iqembu layelenders libaphe amabhola ngemva kokuba beliphe labo badlali kanye labanye. Ubudlelwano bukaMaphosa leqembu leHighlanders buqale ngo-1974 ekufikeni kwakhe edolobheni lakoBulawayo evela eBuhera.
Mina ngadlalela iMathiasi iHighlanders yayithatha abaplayers kuRegisini kwazoba leMathiasi yikho kwase kuthathwa amaplayers leHighlanders manje segruma abafana besuka kumajuniors besiya kumadaisi besuka kumadaisi bahle bangene kuHighlanders kwakunjalo.
UMaphosa usele minyaka engamashumi ayisikhombisa lanye yokuzalwa njalo sowatshiyela wayengumdlali wakhe ke uWilmot Gwenda ukuba ngumqeqeshi weqembu leTigers. Batholakala endaweni yeThabiso Youth Center elokitshini leMakhokhoba njalo balamaqembu abasakhulayo amathathu adlala kusigaba seBulawayo Province Junior League Serie A lawa ngathi awe under 13, under 15 kanye le under 17. Ngimele iStudio 7 kuBulawayo, ngingu Joseph Njanjini.